Ngithanda ukuthi ngimcongratulate, ngimhalalisele ubaba uThenda Ibithi ngokuphumelela endaweni yakhe eConcord. Okwenziwa ngesikhathi ubaba uMthuli Ncube eqalisa ukukwenza esebenzisa ukuthiwa yi-stadium instrument kwakungekho emthethweni. Kodwa lokho akusho ukuthi uhulumende kasoze aqhubeke lokhu ethatha ama-2% lawana. Okwakuphikiswana ngakho yikubana bakwenze ngokusemthethweni yini. Siza kuzwisisa ukuthi ubaba uBithi ngomunye wabantu abasePharliament ize legislate, njalo ngomunye wake waphatha ezefinance. Kwathi-ke esePharliament wathi indlela abayenze ngayo besebenzisa i-stadium instrument ukuthathela abantu ama-2% kwakulingana lokuthi bayataxa abantu. Akula muntu olemvumo yokufaka i-tax engayisiyo ngaphandle kwePharliament. So ubaba uMthuli Ncube wayesebenzisa amandla okuba uminista ukubana athathe imali leyami. Khona kumele ukubana acele ePharliament, iParliament kube sesuka yiyo ekwenzayo. So ngaleyo ndlela kutshengisela ukuthi ubaba uBithi wayekhuluma okuyiqiniso nokuthi uhulumende wephula umthetho ngokuthathela abantu imali engayanga kuma-representatives abo ukuthi ithathwe kusetshenziswa iParliament.
Uhulumende engasebenzisa ukuthi kwalandela umthetho we-Finance Act, bengakwemukela yini emthethwandaba?
Babe besitsho ukuthi balandela i-Finance Act endala. Kodwa phela i-Finance Act kayikho ngaphezu kwe-Constitution. I-Constitution ithi abameli babantu abama-members of Parliament yibo bodwa abalamalungelo okwenza izindaba ze-tax. Izindaba ze-tax uzakunanzelela ukuthi ziqakathekile ngenxa yokuthi uyabeuthathela abantu imali. Asingeke sivume ukuthi umuntu ongakhethwanga ngabantu kube nguye othathela abantu imali. I-Constitution ithi kumele yenziwe ngama-members of Parliament, ngoba mina njengoba ngingu-member of Parliament wenkulumane ngizakhangela ukuthi abantu benkulumane kulungile yini ukuthi bathathelwe i-2%, abebhuhera kulungile yini ukuthi sithatheleni abantu. So bona basebeseqa umthetho babhoda ngale kwe-Parliament bayathatha imali, khona khanaekho kwaku-wrong. Kodwa mana ngitshele abantu enye into eyenzakala, akusho ukuthi lokhana bazayekela ukukwenza ngenxa yokuthi ngemva kwakhona lokhu kune-Finance Act, Finance Act number 2 eyapaswa yiParliament eyayivumela ukuthi baqhubeke bethathele abantu ama-2%, njalo yayilomugca ovumela ukuthi bathathe bebuyela emuva. Okutho ukuthi ukwephula umthetho lokhwana abakwenzayo bahle bakukhava ngokufaka umthetho we-Finance Act ufakwa yiParliament, uthatha imali ubuyela ngemuva. Futhi kuzaqhubeka lokhu, kodwa okuqakathekileyo ukubana ubaba uBithi utshengisele ukuthi uhulumende, uMinister of Finance, ngumuntu ozimiseleyo ukuthi ephule umthetho ukubana athathele abantu imali.